siyabonga Sandra lo Chris le tshana njani izolo kandaba emakhaya yikudibana emsakazweni we Studio 7 ngolwesibili mhla ka 11 ngombimbitho 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Sitholakala emoyeni lasebulenjini ku-internet ku-website yethu ethi www.voandebele.com. I-website njalo www.voandebele.com. Olamukela emoyeni ngenjabulo ngontungamile inkomo.
Lo sithandekile mhlanga.
Endabeni zethu lamhlanje.
Bathola abantwana sebetholakele kube yisililo esidlula abantwana abangakatholakali. Bekhala ngoba esikwazi yokuthi ukuthi umntwana khale ngasabonakali kunokuthi imikhulu isigcwele sakase sikwazi ukuthi hayi awusela lithi abantwana sebesukile emhlabeni.
Abantwana abahlanu bemangweni webulili ma-East Plumtree abakade becatshangelwa ukuthi bathethwe ngumfula uMoza Lusimotsi bevela esikolo izolo batholakele beziphilele.
UDuwesi nalo ngohulumende okhona khathesi ukuthi akalamali ukuthi afake kuma-industry. So sizabona ukuthi izigqoko ezilungiswa lapha eZimbabwe kanye njengani ziyadura uwedlula ezivela eChina lezo ezivela eDubai.
EleZimbabwe libikwa lilahlekelwa izigidi zamadola ngomnyaka ngenxa yokungena elizweni okungekho emthethweni kwempahla zokugqoka ezivela kwamanye amazwe ezilentengo ephansi kodwa ziphangisa ukuguga.
Ukuhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamuhla sixoxa ngokuchinisa ihlobo.
Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela.
Abantwana abahlanu bemangweni webulili ma-East ePlumtree abakade becatshangelwa ukuthi bathethwe ngumfula bevela esikolo emaqhekeni primary school izolo batholakale beziphilele lamuhla komunye umuzi lapho abacele khona indawo ngemva kokwehluleka ukuchapha umfula uSimothi. Izakhamizi zalindawo eGoba zithi kufanele uhulumende aqedise ukwakha isikolo iGoba primary school ngendlela yokwenqabela isehlakalo esifana lalesi. Omunye wabazali balaba bantwana umnumzana Solani Moyo uthi abantwana laba abaleminyaka ephakathi kwelithumi lelithumi lantathu babambene izandla bachapha umfula uMoza kodwa bananzelela ukuthi abasoze benelise ukuchapha uSimothi ngakho bahamba umango ongamakhilomitha amane baze bathola umuzi lapho abagcinwe khona kwaze kwabalamuhla. Izakhamizi zeGoba ebezilokhu zibadinga njalo kuthiwe zimelele amapholisa azingcwethi ekudingeni abantu emanzini zichaphile umfula uSimothi zabafica kulowo muzi lamuhla ntambama. Umoyo utshele iStudio 7 ukuthi iningi lezakhamizi ebeziduduza imuli zalaba bantwana aziyanga emasimini lamuhla njalo kuqhamuke esinye isililo bebona ukuthi ngempela abantwana bayaphila.
Oyikhuluma Solani Moyo eGoba kogambo. Okwenzakaleyo ukuthi izolo futhi bayabuya ntambama bathola ukuthi umfula ugcwele. Umfula lo ogcweleyo bathi sebengenile sokuthi kumele kwengene ngaphakathi babone ukuthi angeke bekhone ukuba ngalengene babuyele emuva bathole omunye umfula futhi nawo abiza kodwa ngesiyothi usugcwele basuke ukuthi baye kuphi. Abantwana labo beyi-5 bagcinwe bona bohamba ngathi kube yinhlanhla ukuthi babe nokuthi bonke kubuye umqondo ukuthi bahambe baye komunye umuzi eduze nomfula lapho abafike bahlala khona bephimphani yomfula emibili. Sathola amafoni namhlanje ukuthi abantwana kabatholakali zami nendezi ngokuba ngifone izindawo ezifisa ukuthi khona abantu bangabadinga njani. Lakale kwabuya abanye from 20 kilometers from lapho abahlala khona abadala bedlula abadlula emzini wami ngoba mina ngokwami ngumntu akamfoni nomntu akadadewethu labade bengabonakali babathe ngokufika-ke ngase ngifona sengisizwa ukuthi hala mntana sebephelakele komunye umuzi lapho abayibo abalele khona.
Bahamba imango emide yini kuye esikolo kumbe ngabe bekulo muntu obakhangeleyo njengoba bekusazakala ukuthi izulu linile imfula igcwele?
problem enkulu sizibusa from 1980. Izikolo zikhatshana kakhulu nalapho kuhlala khona abantwana. Njengoba ngitsho nje, sinabantwana laba abakuma-primary. Kube labo sizizi laqala abayi esikoleni ngendaba yemifula. Lapho esekondari labo, njengoba imifula kunje, njengoba sigcwele, bazoqeda 3 sebengahamba. Imifula le egcwele yakulo ngama-bridge. Sikhuluma nje sesikolo abadisigoba primary school. Ngangaya khona emahofisini amakhulu kubhaliwe ukugoba primary school, but ngangisiya kuleyo ndawo kumbe isidanga kuphela kulalutho. Njalo ngeke sitshe idala kudala kumele yibo abaphelezela abantwana basezikoleni ngoba kuyaye sekuwumsebenzi lo wokuthi nokubuya uzobathatha njani ngoba imifula isigcwele kakhulu okumangazayo.
Bekunjani emzini leyi abadala bemelela abantwana bedingwa?
Bekhala bengaboni abantwana baphumule bonke izini lezihlobo labanye nje baphume bonke namhlanje kulilanga ukuthi babesemasimini bathile kuyacoda lezinyane emasimini bahamba badinga bathenaye abantwana sebetholakele kube yisililo esedlula abantwana bangakatholakali bekhala ngoba esikwaziyo thina ukuthi umntwana hlabe ngasabonakali kunokuthi imifuli ligcwele sala sesikwazi ukuthi hhayi awusela lutho abantwana sebesukile emhlabeni kodwa leyo nhlanhla kankulunkulu abantwana batholakele kodwa abazali kade bekhala izinyembezi okumangazayo.
Lo mnumzana Solani Moyo, omunye wabazali abakade besesabela ukuthi abantwana babo bathethwe ngumfula ePlumtree. EleZimbabwe lingabe lilahlekelwa izigidi zamadola ngomnyaka ngenxa yokungena elizweni ngokungekho emthethweni kwempahla zokugqoka ezivela kwamanye amazwe ezilentengo ephansi kodwa ziphangisa ukuguga. Ngalokho abasebenza kwezokuthunga izigqoko bathi kumele uhulumende abavikele. Inkokheli zabakumabhizimusi lezi zitshele ikomiti yephalamende ebona ngezamafekithali ukuthi izigqoko eziningi sezithengwa kwele China leDubai osekubangele iningi labo liswele amabhizimusi. Umgcini sihlalo weZimbabwe Clothing Manufacturers Association umnumzana Jeremy Yeomans utshele ikomiti ukuthi iningi labathengisa impahla kababhadali imithelo emngceleni i-customs duty. Ngaphandle kokubavikela umnumzana Yomenzi uthi bacela ukuphathiswa ngemali engafika izigidi ezinhlanu zamadola, i-$5 million. Amankampani athunga izembatho ayiqhatsha izisebenzi ezinkulungwane ezingamakhulu angamashumi amathathu lanhlanu, 35,000. Kodwa kathesi kulabantu abazinkulungwane phosa eziyisikhombisa, i-6,800 kuphela. Unobhala jikelele wenhlanganiso yokulungiswa kotshinda iZimbabwe Textiles Manufacturers Association umnumzana Ray Kawukonde utshele ikomiti ukuthi amankampani ezokugqoka amaningi asewavalwa njalo azaqhubeka ivalwa nxa uhulumende engaphathisanga. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lengcwethi ecubungula ezomnotho umnumzana Masimba kutshela ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Kungenzakala sibile ukuthi uhulumende engatho njalo kodwa uDoweslalo ngohulumende okhona khathesi ukuthi akalamali ukuthi afake kuma-industry. So sizabona ukuthi izigqoko ezilungiswa lapha eZimbabwe khanye njengani ziyadura uwedlula ezivela eChina la lezo ezivela eDubai. So kumele i-industry yalapha eZimbabwe ibe le mali sibili ukwenzakale extra esingathi i-recapitalization futhi intengo yangikhona yehle mbijana ngoba uzabona ukuthi izigqoko zalapha ziyadura kakhulu uwedlula ezivela kwamanye amazwe.
Ye, kodwa kungenzakala njani njengoba siyabona ukubana amankampani amaningi ikakhulu wona lawo izigqoko sewavalwa?
Siya enye indaba ekhona lapha nawuthi amankampani avale ngoba bekungena mali eyokuthi basebenzi yikho bevalile. So ngibona njengani nxa kuye ukuthi uhulumende engazuza imali ekunika amankampani lawa nawuthi avule njalo. Kodwa uyabona okunye okuhluphayo lapha enjengamagesi ukuthi amagesi lapha awatholakali ngendlela okumele atholakale ngayo. So into ziyaze zitholeka ngoba amankampani abaningi baye bemele basebenzise ama-generator lokunye okudurayo nxa sikhangele i-production yabo.
Manje kusho ukuthi ngezinye indlela nxa sikhangele akwenzakali ukuthi abantu bathenge impahla ezilungiswe eZimbabwe kulalezo eziyaba zithengwe emazweni ngoba intengo yakhona ingaba ningi kakhulu.
Intengo yokuthi silungise lapha impahla zethu inkulu kakhulu uwedlula ukuthenga emazweni. So engxenye umthetho ungabuya ungenzakala njalo ukuthi izigqoko zangkhona ziyabe zingekho ezokuthi zifanele ukuthi zisupply imarket ekhona khathesi ezigqoko. So ngawe ukuthi ama-industry asevuliwe, asesebenza njalo indaba ezilingene ngamagesi sezilungile, sesebenza ngendlela okumele senze ngayo, intengo ziyabe zisehla futhi intengo zeZimbabwe zikhanya zilingane nalezo ezivela kwamanye amazwe.
Lo ngumnumzana Masimba kuchera ingcwethi ecubungula izemnotho welizwe bekhuluma icingweni eseyarare. Umkhokeli we-MDCT umnumzana Morgan Tsvangirai uzaba lomhlangano kobulawayo ngomgqibelo lapho akhangelelwe ukukhuthaza ukubambana kubandla lakhe. Umhlangano lo ulandela eminye imihlangano umnumzana Tsvangirai eseyiqhube eChitungwiza leMavuku, njalo uza kulokungazwisisani kubandla lakhe. Ezinye iziphatha amandla zesithi sokumele achiye isihlalo kukhethwe inkokheli entsha. Ukungezwanani lokhu kuqheliswe ukuxotshwa kukamnumzana Elton Mangoma, yena owayetheswa icala lokuyangisa umnumzana Tsvangirai ngokumxwayisa ukuthi sokumele asuke esihlalweni ngoba esehlulekile ukususa ibandla leZANU-PF embusweni. Baningi ababikwa besekelwa imbono kamnumzana Mangoma abagoqela unobhala jikelele webandla leli umnumzana Tendai Biti, yena otshele intatheli izindaba ngeviki edlule ukuthi ukuxotshwa kukamnumzana Mangoma akukho emthethweni njalo kakunanzi. Ingcwethi sithi amazwi kamnumzana Biti la aveza sobala ukuthi selidabuke phakathi ibandla leli, njalo zithi kuzaba sobala kusikhatshana esizayo. Sizweni ingxoxo untungameli Nkomo Studio 7 ayiqhubele sikhulumeli lomsekeli wesikhulumeli saleli bandla umnumzana Joel Gabuza, yena ochasisa okuningi ngomhlangano kamnumzana Tsvangirai ngomgqibelo.
Ihamba esenza imihlangano yakhe izame ukuthi ibonisane nabasekeli bakhe ukuthi siyangathi ehambeni lethule yokulungisa isintu kwezelizwe. Kwenemihlangano esitolekise waba nemihlangano eHarare endawo eziningi, so uzame ukubhodilize lonke ukuthi zizame ukubonisa abantu ukuthi hhayi akulahlembele kuyikufika kwalele sithini sibude sibone ukuthi singayishikisa njani iZimbabwe ekuqhubekeni okuhle. Isiphokothi bese indaba yabe ihamba ngosuku.
Kobulawayo sesike sezwa kuthiwa kulokuxokozela kubandla kulokungavumelani lapha lalaphayana. Uzahlangana yini ubaba uTsvangirai lama-structures akobulawayo?
Ya, ama-structures akobulawayo ngakulokunye okuhluphayo akuningi monganyeli ukuthi kulungisise, ngaphandle kokuthi bona nxa beyambizi ukuthi sebehlulekile ngokwazi ukuthi akula du esingathi kuyakhathaza kakhulu olungafuna umongameli kobulawayo. Ngoba le provincial structure yiza ngasalekuthi elungisisa le-problem yakobulawayo kule bulawayo provincial structure. Uhambo lolu alulalo lokuxokozela ngakuyikuthi kukhona kodwa ngikwazi ukuthi akuyakuxokozela sokumaphephendaba into zonke zihamba kakahle kobulawayo.
Uzaluphatha yini udaba lokuxokozela kubandla nje jikelele? Ubaba uTsvangirai sibonile ubaba Mangoma exotshwa, uBiti la esesimbonile ephuma esola ukuxotshwa kukaMangoma.
Hayi, lokhuyana asinto esingakhuluma ngayo ukuthi sithi kulokuxokozela kakhulu ebandleni zethu. Ngoba ngani? Ukushiyana kombono akusekuxokozela. Abanye amadoda abale mbono yabo bayafaka imibuzo ethini nabanye. And bathi sakuzinyula ebandleni ukuthi hayi, nxa kuyikuthi bafake imbono ethini, idemokhrasi yakhona kuyavunyelwa. Esingakufuniyo ukuthi kuhambe kumaphephandaba, hamba kusiya khuluma into ezebalo. Siyakhangela isijabulo kamaNkomo, abantu abaningi baliphatha kubi, balichofisa kubi. Ngoba umaNkomo kamiselwanga ukuthi kungani wafaka umbono ethini, wasimisele ukuthi kungani wahamba kumaphephandaba esiyafaka imbono yona leyo okwakufanele ilithi enkundleni ebandleni ikhangela isisho.
Lo umnumzana Joel Gabuza, umsekeli wesikhulumi se-MDCT. Umphathintambo wezamafekthali umnumzana Mike Bima ukhangelelwe ukwethekelela inkampani yeNew Zimbabwe Steel eRedcliffe kusasa, lapho azahlangana khona lezisebenzi ezilenyanga ezingamachumi amane i-40 zingaholi. Umnumzana Bima ukhangelelwe ukwethula umbiko ojulileyo ngesimo senkampani le, njalo lokuphathelane lezisebenzi ezicitshelwe umlilo kagetsi kunsukana ezisanda kwedlula ngenxa yokungabhadali umthelo. Umnumzana Benedict Moyo, umgcinisihlalo weZisco Steel Joint Workers Unions, uthi kumele umnumzana Bima ethule okuzanceda izisebenzi ezingasenelisi lokuhlawulela imfundo yabantwana bazo. Inkampani le eyavalwa ngomnyaka ka-2008 ngenxa yokuswela imali yokwemba insimbi yathengwa inkampani yamandiya e-Esa Africa Holdings engakaqalisi umsebenzi ngenxa yokuthi uhulumende uthi yanikwa okwenjiwayo okudlulisa amalawulo. Kulembiko ethi inkampani le isifuna ukuvalisa isivumelwano lesi ngenxa yokuthi kayenelisi ukubhadala izisebenzi ezedlula inkulungwane ezintathu i-3,000 ngenxa yokuthi kayikaqalisi ukwemba insimbi. Ake sizwe umoya ixoxa ngodaba lolu lo Gibbs Dube we Studio 7.
Akula lutho khona ama-engines kakabuyi to start with, but sitshelwa ukuthi bazabuya. So this week se expecta ukuthi ingenye i-delegation eka minister trading industry zabuya eCisco ifike ngaphela. I-state of affairs khona, but akula lutho khona. Into lokho besifa ngendlela akula lutho tshintshile.
Umphathi ntambo lo we trade and commerce uyabe London khonapha.
Uthi hayi into sengathi be on. So ufuna ukuzikonfirma ukuthi into zingayithi into ositshele yona.
Kodwa nxa litshela njalo lina lebesithini ngakho khonokho?
Hedle, thina silambile nizawutshela. Sesibonga uma khaya ndibona ukuthi inyanga le itekuphela, itekuphela le lokuzeni uFebruary. Kungaba yi-40 months singaholanga, singatholanga iholo. So simile kuphela.
Kodwa ngabuya khonapho-ke umphathi ntambo lo lizamtshelani?
Eh, sokudonsa kakhulu but unfortunately uyazi angikwazi ukuthi ngathi angazi ukuthi yena ukubona njani ukuthi abantu baphila njani abantwana bethu ezikolo bayenza njani abasayi bhala ama-exams abasayi esikolo banyutha ama-results. I don't know, angikwazi ukuthi yazi isigqini zingono.
Uma usukhangele kodwa baba Moyo ubona zane ngaze buya umphathi ntambo lo kuzalungiswa yini?
Kanti sizeza ukuthi uzafike sikuthini kathesi. Yinto esibekileyo sizeza ukuthi uzafike kuthini. Sile hope ukuthi imephi izinto zizaba right since sekwesitela ukuthi hayi into seziba right. Ihope kuphela, ithemba, ithemba nje ibe selisikugcile.
Ngase sikhuluma-ke ngabantwana abangasayi esikolo pho-ke kuzaphetha ngani kulokho?
Sike ngabuya this weekend le kutsho ukuthi ama-problems yonke ngaanisamuva vele kudala last year. Si-expecta ukuthi abuya zento eziwathi esaba concerns ama-problems endawo ngeke phongeukuze usikhangela ubuso nje ebesebuyela.
Lo Mnumzana Benedict Moyo, umgcini sihlalo we-Zisco Steel Joint Workers Unions. Uhlelo lwamasiko lokuphila kwabantu lamhla sixoxa ngokuchinisa ihlobo. Izolo uzolo beqiniswa amadolo engakachinisi kusenzelwa ukuthi abantu bengabulawa inyongo leminye imikhuhlane. Miningi imikhuhlane ehambelana lihlobo eyayinqundwa ikudla okukhiwe emasimini kokuqala kuhlanganiswe lemigcozo etshiyeneyo. Kambe lokhu kusenziwa na? Ukuze sihlaziye lolu daba ke sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu unkosazana Stars Mathethebe nomnumzana Thandeko Zinti Mkandla bexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7.
Udolosila Dube lomkandla ngumkhuba wokulabhela phela ngoba ukudla kwesintu lokhu nxa sikuqalisa izilimo le nyongo. Kodwa-ke bekunendlela yokulabhela izolo ukuthi leyo nyongo ingaziyeza ngolaka ebantwini. Bekuthathwa izilimo lezo ezilinyiweyo bese zihlangahlanganiswa le migcozwanyana phakathi kokudaba bekusiba khona umuntu owaziwayo ukuthi uyaqhinisisa abesethatha imigcozwanyana leyo-ke sesiyazibi ukuthi hhayi sesifuna ukuchinisa kakhulu kumbe gogo abuye azeliphekela lichinise lidle nje sebezathi noma abantwanayo sihlinse kumbele sihle umungu lo loba yini amakhabe hhayi abasatubi phela ngenxa yokuthi baqinisiwe. Kuqakathekile lesibili ukudla ukwenza idolochini.
Ye, lokho kusanziwa yini baba Mkandla?
Dube ngazake ngisho mhlawumbe izigaba ezingaba zilutshwane elizweni ngenxa yokuguquka kwezikhathi njengoba vele abantu abaningi sebatshiya amasiko amanye athize njengalona leli elikadolochina. Ngile nkonzo ngabe kusesekhona kwezinye indawo lapho kwenziwa khona kodwa hhayi kudala ngawukugcina. Ngawukugcina usenziwa kithi thina sesengabantwana sisakhula. Ngingazake ngisho ukuthi ngiyake ngibone kusenziwa kodwa akutsho ukuthi kakukho abanye mhlawumbe lokhu bekwenza.
Kambe udolochina wayesebenza yini?
Bamthi kosebenza, wasebenza, uyasebenza, usazosebenza lalini. Ungazihluphi Dube, bayaphenduka abantu emasikweni ngamunye ngamunye. Abantu bathongula ukuthi ubabalekele uluntu lakibo bathi sisezisontweni. Kathi izolo bona bebebechisa udolophila bebengekho ezisontweni na. Angithi ngesontweni besiya esontweni lathi abazali bethu. Kodwa bebesinika udolophila ukuze sichile. Yikho nanzelela ukuthi imikhuhlane kathesi bathubile abantu ezibhedlela yala noba yisithi isibhedlela. Wonke umuntu kulawa yisithi uyahuda kumbe uyahlanza. Khonokho yikho kokuvala ngedolophila longasenziwayo. Ayisho ukuthi benziwa ngabantwana. Lapho esingaka sesithenge kuphela phezu komumbu sekuphele phezu kwezife. Kugula umntwana ubaba unina phakathi kothango ngenxa yokungalandeli imikhuba yesintu. Isintu kasilandeli sibuyelele ukuze abantu baqine phela njengayizulu.
Kabo siyabona phela imikhuhlane bhe kulezi nsuku ngoba abantu kabasayenza ingxenye udolokuqina lapha.
Yebo kungaba njalo Dube njengoba ebewathinta uMathebe ukuthi udolokuqina lo wayevikela izinto eziningi ikakhulu inyongo ukudla izinto zingakavuqwa isikhathi singakafiki. Ngakho-ke okunye kwakuvikelwa kumbe okuthi kuvikelwa ngudolokuqina laba abasakwenza ikuvalela ubuhaga lobusela. Ngobana nxa abantu bengakachisi kuvele kuyazila ukuthi ukudla kwakhona kudliwe. Kumele-ke abantu bathi nxa sekuvuthiwe ngoba kwakusadolokuqina nxa sekuvuthiwe abadala sebebona ukuthi lokhu akusela mkhuhlane ongaba khona kumbe isisu esigijimisayo kumbe yini. Udolokuqina wayebuya nxa sekubonakala sibili ukuthi ukudla lokhu sokuvuthiwe sokufanele umzimba awusaphambanisa umzimba ngobana sekusesikhathini esiqondileyo. Kuvikelwa khona lokuthi ungadla ukudla engathi le mboza layo ungayidla uyaqunjelwa ubula yisisu. Ngako kwakusebenza khona lokhu kuvikela-ke izinto ezinjengazona lezi ukuthi abantu babo kubanjwa banjwa imikhuhlane abangayivikela ngokungadli ulutho isikhathi singakafiki.
Yes, ngathi-ke Mathebe kodwa ubona zani-ke bonaba babekubamba lokho belayo yini imigcozo yangkhona?
Zanti izihlahla kuyafana lokuthi abantu abasatheli ngemuva kodwa kokutheli zanti kukhona lokho ekhona amaxolo emgani. Umgcozi ikhona okufanayo yikudonda ukwenza abantu sebedonda ukwenza imisintu lemikhuba yakibo lethi basesilungini leso silungu bengeke basiqhuba bayifika lapha ngaso.
Lapha sizwe ingcwethi kwezamasiko esintu uNkosazana Stars Mathethebe lo mnumzana Thandeko Zinto Mkandla bexoxa lo Kips Dube we Studio 7. Ngelanga lesikhombisa emthethwandaba wePitoli kwele South Africa lapho kuthoniswa oyisigoga ogijima ngenyawo zokuzibazela uOscar Pistorius owetheswa icala lokubulala intombi yakhe uRiver Steenkamp lamuhla bekufakaza umngane wakhe uDarren Frisco. Igqwetha likaPistorius umnumzana Barry Rook lipheke uFrisco ngemibuzo waze wathi kasakhumbuli kahle okwenzakala uPistorius aze adubule uphahla lwemota yakhe. UPistorius wetheswa amanye njalo amacala amabili okusebenzisa isibhamu mahlayana. UFrisco ubebuzwa ngokwenzakala uPistorius aze adubule isibhamu emphakathini lanxa engalimazanga muntu. UFrisco uvumile njalo ukuthi wayengumngane kaMoyi uSteenkamp. UFrisco ngomunye wababizwe ukuzofakaza ukuze abatshutshisi bathole ubufakazi bokuthi uPistorius ulolaka abathi lwenza ukuthi adubule intombi yakhe uSteenkamp ngelanga leValentine yakenye. Kodwa yena uPistorius ulandula icala lokuthi wambulala ngabomo esithi wayecabangela ukuthi lisela elingene endlini lazivalela esambuzini lapho akhalisa isibhamu inhlamvu ezine zamtshaya untombazana wakhe. Ukuthethwa kwaleli cala kuyaqhubeka njalo kusasa lapho esizalethulela okwenzakalayo. Edabeni lethu olumqoka namhlanje, abesifazana eZimbabwe bamanyane labanye umhlaba wonke jikelele ukunanza usuku lwe-UN International Women Day olunanzwa minyaka yonke mhlaka 8 kuyonale inyanga kaMbimbitho. Inhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazana zehlangene zibonisana phezu kohlelo lukahulumende lweZimaset ukuba luzabathuthukisa kanjani abesifazana eZimbabwe benelise labo ukuphatheka kundaba zomnotho welizwe. intathezi indaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Benhlanganiso ye Women Resource Center and Network besebenzelana leye The Women Trust bakubone kufanele ukuba babize umhlangano wenhlanganiso ezisebenzelana labesifazane ingatsha zikahulumende, inhlanganiso ezikumanyano we-United Nations ezisebenzelana labesifazane okubalisa eye-UN Women kanye lentatheli izindaba ukuba babonisane phezu kwalolu hlelo lwe-Zim Asset kukhanyelwa ukuba luzaphathisa kanjani abesifazane laba lokuba lungafezeka nalo bahatshi. Lumhlangano ungomunye waleyo eyenziwa ngaphansi kwe-Gender and Development Talk GAD kunanzwa usuku lwabesifazane olwe-International Women's Day 2014 njalo owalamhla wenzelwe emahofisini eZimbabwe Women Resource Center and Network esigodlweni. Uhlelo lwe-Zim Asset lolu lukubeka sobala ukuba kumele baphatheke abesifazane ngokugcweleyo kundaba zokuthuthukisa umnotho welizwe. Kodwa ingcwethi enhlanganisweni ezilwela ilungelo labesifazane zithi kalutho lutho ukuba bazaphathiswa njani abesifazane laba kukhangelwa ukuphathelene lezimali okumele zisetshenziswe ukuluqhuba. Lukubeka sobala ugwalo lwe-Zim Asset ukuba kumele batholiswe amathuba abesifazane kundaba zokubathuthukisa kulezo zigaba lapho bekuthiwa yimisebenzi ephathwa ngabesilisa kuphela okufana lezokwenjiwa kwamatshe aligugu. Uhlelo lwe-Zim Asset lukubeka sobala njalo ukuba uhlangothi lwezokulima yilo luqakatheke kakhulu ekuthuthukiseni umnotho. Inhlanganiso ezilwela ilungelo loluntu lezi zithi kodwa kalutho ukuba bazatholiswa sizobani olwemali bangaki abazaphathiswa njalo lukhangelelwe ukuba luthatha isikhathi esinganani belutholiswa lolo ncedo ikakhulu abesifazana bemaphandleni okubikwa kuyibo abaphatheke kule misebenzi yokulima. Umkhokheli we-Consumer Council in Zimbabwe unkosazana Rosemary Siyachitema uthi lolu hlelo kalutho ukuba imali yokusebenzisa kulolu hlelo izavela kuphi njengoba idingakala ukuba zifezeke lezo hlelo ezihleliweyo lanxa luncomeka uhlelo lwe-Zim Asset lolu. Sekuzafuna ukuba kuhlalwe phansi kubonisanwe ukuba luzafezwa njani lolu hlelo lwe-Zim Asset kakhulukaze uthini athuthukiswe wesifazane kutsho unkosazana Siyachitema.
Esifuna ukuthi khona i-organization le ibe yiyo ezanceda omama nge-mining, enceda omama nge-manufacturing bakwazi ukuthi khona bangikwazi ukuya ngaphi. So kulo msebenzi kathesi ofuna ukuthi uyenzwe lama-organization achiyeneyo ancedise omama ukuthi khona okukhulunywa ku-Zim Asset kuyenzeki.
Unkosazana Siyachitema uthi kuqakathekile ukuba uZulu alutholiswe ulwazi olwaneleyo phezu kokwenzakalayo kuhlelo lwe-Zim Asset lufinyelele kuZulu lolu gwalo olukhuluma ngalolu hlelo hathi kuluhlelela abalutshwana bese lugcinwa emahofisini ngoba uZulu engazi ngalo. Kunje iningi ikakhulu abesifazane abalalo ulwazi olwaneleyo phezu kwalolu hlelo ngoba lulokhele ungakafinyeleli kuZulu ngemva kokuluhluzisisa. Kutsho uSiyachitema ongezelela njalo ethi uhulumende ulomsebenzi omkhulu wokufundisa uZulu phezu kwalo.
Sifuna ukuthi khona kathesi kubonakala ukuthi khona yapi ama-organization azancedisa omama. Sifuna ukuthi iZim Asset iyenzwe ngeshona, ngendebele, ngekhalanga ukwenzela ukuthi abantu wonke umuntu akwanise ukuthi abale iphepha leliyana azwisise bengazisisi ngesikhiwa kuphela.
Lokhu kugcizelelwe njalo ngokhokhela uhlangothi lwezokukhulumisana enhlanganisweni yabesifazane eyeZimbabwe Women Resource Center and Network unkosikazi Buhle Benkosi Moyo.
Thina siyayibona le kuthiwa yi-economic blueprint kodwa sibona ngani akula nto eziningi abazikhulumayo mayelana lamalungelo abomama. Omama benelise ukuthi baparticipate labo khonapho endabeni zomkhonomi kuma-SMEs kumining aphana kodwa besizibuza ukuthi okay kodwa baza kwenza njani.
Lanxa kuqakathekisa abesifazane lolu hlelo lwe-Zim Asset izibonelo sezikhona phezu kokuqakathekiswa kwenhlelo zikahulumende kukubeka sobala ukuba kuyini okuqakathekileyo lapho umhlanga athi umzekeliso kuyindlela imali kahulumende ihlelwa ngayo i-budget. Abenhlanganiso ezilwela ilungelo labesifazane lezi bathi kumele zibekwe le ndlela zokuba lubonakale ukuba luqhutshwa kanjani lolu hlelo. Ngimele Studio 7 ngiseHarare ngingu-Mavis Gama.
Siyabonga Mavis Gama, lingakhohlwa uhlelo lwe-Studio 7 olulandelayo lapho esizabe sihlaziya udaba lwamankampani alungisa izigqoko akhala ngokuthi asethathelwa ibhizimusi yezigqoko ezivela kwamanye amazwe ezichiphileyo. Olivalelisayo, Sithandekile Mhlanga.